Ithuli Mapu irigation isungulwe ngomnyaka ka-1963 njalo eminyakeni edlulileyo ibiziqala sezansi emaNdebeleni lapho bekulinywa khona umumbu, ingoloyi, indumba, imbhida kanye namatamatisi. Indawo le bisazakala njalo ngokuhlala eluhlaza tshoko ngezilimo ebezilinywa kulindawo kungenamkhawulo. Kodwa lapho iStudio 7 ivakatshele khona kule viki ithole ukuthi akulalutho olulinyiweyo kulindawo njalo ucingo solufile okudala ukuthi izifuyo zingene kulensimu. Imafu isilomnyaka ingelawo umlilo wamagesi kulandela ukutshontshwa kwencingo okwadala ukuthi inkampani kagesi isuse injini zayo kulindawo. Lanxa iy'ningo zamagesi zezabuyiselwa, injini kagesi lokhu ingekho osekudala ukuthi kungasalinywa ngoba amanzi edonswa ngamandla kagesi. Unkosikazi Sheila Sibanda ongumgcinisihlalo wekomiti yeThuli Mapu Irrigation Scheme uthi ukuswelakala kwamagesi lokhu sekuphakamise inhlalakahle yabo.
Xa sikhangele kuzofika lamhlazo kungujulayi wasasikhangelela ukuthi iwidi kungasihlanyele kodwa sibayenelisanga ukuhlanyela. Kathesi sikhangelela kungase yahlanyela i-green maize ngojulayi August sokuyehlule lapho futhi. Ama-plot holders wonke yeskim sonke ayi-484. Sizazi sizikhokhele yona i-corona ngokuphasalala sisiyadinga ukudla izithiwe bombhida sesibadinga katshane ematopo khonapho. So siyabona ukuthi kwenye indawo sizazigcine sesifike lo mkhuhlane sizosifaka kwenye i-riski sini.
Amazwi akha asekelwe ngunkosikazi Sesulelo Moyo othi iningi lezakhamizi kulumango selibhekane le ndlala embi ngenxa yokuswelakala kwamagesi lokhu.
Ilushongwe iyathola ukudla khona la. Khonmara iyathola ukudla khonapha ngowadi 10 kusiya le, bayathola ukudla khonapha konke osizeze osibhula kuze kuyofika khona le emthabezi bayathobe bethola usizo olukhulu kakhulu ngoba besilima lapho umumbu kakhulu, silima iwithi lapha kakhulu. So abantu abaningi bebefika lapha bezoluthola usizo olukhulu konke lezithebo bebezithola khonapha, omatamatisi, ombhida, konke bebekuthola khona lapha bekusenza abantu baphile kuhle.
Ngaphandle kokusiza izakhamizi enqameni kuphela, ukhansela kawadi 8 eMarku unkosikazi Rachel Ncube uthi iThuli Mapu ibiziphala sezansi emaNdebeleni ngoba umumbu obulinywa kulindawo obuhanjiswa eziphaleni selizwe sese-Grain Marketing Board GMB.
Iphesheni yethu yona ngobukhulu bayo le 1824 UK okwakuthi besithi singavuna ngesikhathi sisalima sesithama 400 something thousand tons ebesikwanisa ukuthi sifake emthakezi mishini sifake esibhedlela eGwanda supply ukhiftinesemuzi wezintandane lapha siwunike imanama wesikitshani besihambisa khona ngale imanama hhayi besiyi-supply siyidonethele lokho futhi kathi-ke bona owathi 89 labo 6 and 7 vele bebethenga khona lapha bebengayithengi impuphu eGwanda.
Usobhuku emswelamanzi uMnumzana Gordon Ncube udla amalahle ngodaba lokuswelakala kwamagesi.
Sicela ukuthi abantu bezisa basihloniphe babuye bazathatha lapha insimbi yethu ayilapha phakathi bayahamba bayifaka kwenye i-station abasafuni ukuthi bayise back abasasihloniphanga konkanye ukuthi badelele kakhulu. Lokucela eziphatheni amandla zangaphandle ukuthi zisincedise ucuko lolusolubolile singathola ucuko oluthi lingabhoda nje ucuko likhangele ukuthi sisebenza njani sisebenza nabantu. Uvusa ucingo siyabheka abanye babuya lengculi emakhaya sivusa ukuthi kube silimele uba ngezulu nxa ukuthi amagesi awakho sizilimele ngezulu.
UMnumzana Sikhumbuzo Ndlovu ongusomabhizimusi eMagwe laye ukhaleza mathonsi ngokuswelakala kwamagesi kulendawo.
Amagesi into esibe yi-big challenge esigabeni sethu kakhulu onga ukuthi sokusiplana i-business cause noma singazama ukuthi siyarana ama-business ethu through ama-generators it's very difficult because i-profit ethu that's where ike sifuna sesisebenzisa for ukuthenga ifuel to run those businesses. So kuyasilimaza kakhulu okwamagesi sisakwanisa vele ukuoperate ama-business ethu.
Abemba igolide kulumango labo bakhala ngendleko zokuthenga amafutha okuvusa imishini yabo esebenzisa ugesi. Umqondisi wenkampani kagesi kulesi sabelo uMandinela Lloyd Jaji uthi abekumisa amagesi eMagwe ikuswelakala kwamafutha enjini kagesi i-oil transformer kodwa uthi sebeyitholile njalo kuthengisa ukuzatshala engakabuyiselwa amagesi kulindawo. kusenza lamapolisa sekuthaza inkokheli zomdabu ukuba zike lapho zibone izizalwane zakuleli ezikohla emngcele ngokungekho emthethweni zingena elizweni. Isikhulumeli samapolisa ezansi emandebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele ugqoke umhlangano emagwe ngolwesithathu.
Sizozama ukuthi sikhulumele inkokheli zalapho ukuthi sicreate i-awareness, ngoba into esiyinanzelelayo ukuthi abantu abangena besuka phandle kwelizwe bayayamukelwa izigaba. So sizama ukuthi sitshele abadala ukuthi benanzelele ukuthi abantu banalabo nxa bengena bengazange behambe bengangenanga kuma-quarantine centers bazababisela umkhuhlane, ngoba umkhuhlane lo esisiyananzelela ukuthi sokumemetheka.
Sebe ngamakhulu amathathu lamashumi amahlanu lane 354 asebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo, lavulala umntwana oyedwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemagwe ngu-Albert Dube.